Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mfufu 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abezomkhathi bazisa ukuba kuza kuba lezulu lesiqotho elilolaka kusukela lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo elamabhokobhoko emdlalweni we-rugby.
Yebo bakandi kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwe emidlalo.
Ukukhethwa kwomholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale leZANU-PF elePolitbureau kudala inkulumo.
UValerio ke ugwenzi commander weZipra and then commander weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni.
Ukuncitshwa intatheli zindaba ezizimeleyo ezibalisa ezeStudio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla leZANU-PF kusolwa ngabanenge.
Kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele iZANU-PF libandla ibusayo okusho ukuthi konke okwenzakala kuZANU-PF kulokuthinta impilo kazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abezomkhathi bazise ukuba kuza kuna izulu elilolaka elilesiqotho lombane kusukela lamuhla kuze kuyefika olwesithathu olwesihlanu. Lolugatsha luthi izigaba ezizatshaywa kakhulu lizulu leli lizibalisa koBulawayo, eMathebeleland South, Maswingo, leManicaland. Bathi ngaleso sikhathi abantu kumele balimuke umoya olakho ukuquphuna izihlahla lokuphakamisa uphahla lwezindlu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo emdlalweni we-rugby. Iqembu le-Springbok kumbe amabhokobhoko liphakamise inkezo ye-World Cup rugby ngomgqibelo ngemva kokunqoba iqembu le-New Zealand. Ukuthatha inkezo le ngokwesine ukwebandla lamabhokobhoko. Ukunqoba lokhu kubangele ukuthi abeZimbabwe abaningi bahalalise leli qembu, abanye begqoke umbala wehembe zaleli qembu. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye utshayele ihlombe leli qembu. Kodwa ezinye izizalwane zakwele South Africa ezibalisa umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Musi Maimane zithi abeZimbabwe abehlukane lokuhalalisa iqembu labo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo bakandi kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwe emidlalo. Imidlalo le kukhona ibhola kulabo cricket kulabo rugby kuhleziwe nje kahle kuphilwa okwabantu ongasikho kwelokhu ze esibona kusizakala kwezeganga. Umuntu ukhululekile ukusekela noma yi-India noma yini. Kodwa ke lokhu ke sikuzwayo okweSouth Africa kutshengisa kakhulu ukuthi umuntu weZimbabwe usekhangelelwa phansi okunganani ngendaba yezombusazwe weZimbabwe. Umuntu weZimbabwe sesenziwa yinoma yini, noma yini njengasetshenziswa ukuthi ke tshengiswe ukungabi yilutho esokusenzakala. Kuyadanisa kakhulu lokho. Kodwa sazi ukuthi umuntu ukhululekile ukusekela yinoma yiliphi iqembu, ngaba yibhora, ngaba yini, abantu baba abanye basekela Kaizer Chiefs o Pirates siyasekela England ibhola khona so ke hayi kuyayangisa kakhulu lo singabantu abamnyama
kungaba kubangelwa yini ukuthi abe South Africa babe lombono onjalo
iye kubangelwa ikakhulu ngezombusazwe weZimbabwe esezenza kwafa lomnotho weZimbabwe kwagcina kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu eSouth Africa so kusuba ukuthi nje noma yithutshane linganani nje lincane elokuthi umuntu weZimbabwe ehliswe isithunzi sakhe sokusetshenziswa khona umuntu weZimbabwe akafuneki ukubonakala engathi ujabulile kumele ahlale edanile so nxa ujabula wena ngokwemidlalo sokumele bakutshele ukuthi hayi ungaze wajabula udlule abakhona indaba lingabile yeni iteam elizayijabulela ngendlela ezinjalo so kuyinto embi kakhulu leyo babugande ngendlela engikubona ngayo umuntu omnyama usekhangeleka njengesichibi ikakhulu umuntu omnyama owayeseZimbabwe ngikubona kuyinto engalabuntu ngamanye amazwi
lona eleZimbabwe ubona kungani lingazinuki amakhwapha lalo lithuthukise imidlalo yalo ukuze lalo linqobe
iye eleZimbabwe likhatshana kakhulu ekutheni lithuthuke baba uGandhi ngendaba ezezomnotho umnotho elizwe udilike kakhulu vele nje nxa ungacabanga ngokuthi kuze kube le team noma ngebhora ngo tennis yini vele kakukho ngoba izinto zonke lezi zemidlalo zifuna ukuthi zakhiwe kusukela phansi lokho kuthiwa yi grassroots development ukuthi kusukele phansi kuthathwa abantwana abancane badlale kuze kuye emathimi namakhulu kufuneka imali ilizwe kalila mali kwehluleka izinto nje ezinjenge basic njengamanzi ilizwe nxa kungalamanzi ongawanatha kungela kudla ongakudla so kuba nzima kakhulu kuyabe kuswelekile ukuthi kulungiswe zombusazo ipolicy yeZimbabwe ilunge umnotho uvuke kodwa ke konke lokho mina lawe siyazi ukuthi ithemba lakho alikho loba nje ukuzama kuba yikuthela idada ngamanzi siyabonga
hayi lathi siyabonga ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ukukhethwa kwomholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale lezanu PF le Politburo kudale inkulumo ukukhethwa kukaSibanda kubangela ukuthi abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kungene elinye ibandla embusweni ngoba umkhokheli webutho engwebandla lezanu PF sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ya uSibanda kuphiwa kwakhe iposition leyo umbisikhundla ukuthi bekhona ku Politburo kuzani PF epartini at political party level ye imbono iyehlukene iconstitution yona ngokwayo guys engilandelwe right from 1980 kubunjwa igugu round kusiyabizwa laba abantu labo kuthiwa ngama North Korea that was not followed into yokuqala okwesibili iconstitution elizwe ise document elabe kuvunyalwane khona ngalabo babe bevumelana kukho athi ngalesi sikhathi lesi le second republic kumbe new dispensation balendlela zabo abangena ngazo labo ezehlukeneyo ngendlela angena ngazo uRobert Mugabe upresident wokuqala elizweni ngitsho sivela empini hayi wokuqala kubali somzorewa so khona laphana it depends ukuthi khona omunye uvele ukholo lwakhe lungapi maybe second republic le kumbe singathi i second dispensation le ingabe ilandela maybe Chinese Cuba whatsoever okungaphandle ngale okungasikho okuvele kungokwekhaya a homegrown culture and constitution so la lakho babe kubona ngathi kuyinto efanele. Kuyafanana nje lebantwana bezikolo iGrade 7 iyacina la ingasabhala ama exams kade sibabhalile kwathi khona bengayi ku holiday. So konke khona khala vele kakukho ku constitution. Iishwe khona kuphela ukuthi khona abantu babona kuphi okungathi kungcono kubo for a manageable purposes. So uValerio ke ugwenzi ukomanda weZipra and then commander weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esihlotsheni. So that document does not hold any water ngoba vele yena utrainwe engaphansi kwepolitics for a politically issue or settlement in the country.
Manje nga singakhangela ukubana kungene elinye ibandla elithatha intambo zombuso akusoze na kube lodubo
enye iphathi ezangena laphana ingaba khona kodwa ke for the time being kayikho leyo party. Okwakhathesi sikhangelela ngama-calibers angikhona ama-political parties but in general akusoze kumphambanise laphana uValerio ngobana abantu laba nxa bengena la yena lozangena uzakwanisa laye ukufika laphana efake yakhe imithetho kodwa ke nxa kuyikuthi khona yizaphu engangena its under revolution liyana movement nama-liberators njengoba kathesi balo kansela woyedwa ngale matoko akusoze kuba khathazi lokhu. There is nothing that they will change ngoba labo babe bebenefitha kukhona lokhu so that iziqondiso zokuthi ama aims and objectives of the armed struggle ayemi njani. Laba bantu babe beappointwa befakwa laphana benzela ukuthi khona ama-political parties lawo kumbe iparty enjenge-ruling party leyi ingaphumi kuzinqumo lenhloso e-liberation movement. So ama-aims and objectives of the armed struggle nxa yena uValerio ekhona laphana esephulwa yena nguye abe wrong ngoba yabe sevumelana lokuthi abantu besuke endleleni elihlosweni yokuthi vele abantu babesiya kudingana egangeni belelo lizwe. So nxa bekhona khona laphana njengalokhu abakwenzileyo kurayithi lokuya lo ozangena la uzabhenefitha asoze kumkhathazi ngoba uzabetshela ukuthi khona lokhu lalokhu uyabe usuphumile endleleni ye-revolution. So uzabhenefitha loyo muntu kumbe leyo party. Okuqakathekile elizweni kayisizo zikhundla yikuthi abantu bethole inani labo abalifunayo izinto ezifunwa ngabantu khathesi bakhangeleleni abantu. Ngitshayela ihlombe ngumbono wakhe lwawenzileyo ukuthi khona uValerio kabe khona laphana phansi kwakhe kwenzela ukuthi bengaphuma esiporweni sesizwe.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo leZipra obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ukuncitsha intatheli izindaba ezizimeleyo ezivalisa leze Studio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla lezano PF kusolwa ngabanengi. Lumhlangano wenzelwe edolobheni leGweru ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ongomunye wentatheli izindaba ezincitshwe imvumo eseGweru.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezanu PF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezanu PF.
Nitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezanu PF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele izanu PF libandla elibusayo okusho ukuthi konke okwenzakala kuzanu PF kulokuthinta impilo kazulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamuza koBulawayo uvumelane lo Chuma.
Media ezinqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa ngithi uhulumende lo mthetho we-access to information.
Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police u-Inspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba koBulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapholisa lentatheli izindaba naye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
Sihambe siyoenza i-interaction kumbe i-engagement La mabandla ahlanganisela i-Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy, I've not found out if the names were a few removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people are misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefaz umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangele, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabikwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi nami ngidingi sibe nempekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo sezanu PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabe emisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba u-Anastasia Ndlovu loKhuzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe i-Constitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa i-MAS, i-VMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe yiZANU-PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo-62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi wokwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi kulamalunga ebandla leZANU-PF alithumi lasithobaminembili 18 axotshwe ebandleni leZANU-PF ngoba ancintisa kukhetho lwedale lephalamende lamakhansili bezimele. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi idale lephalamende lakwele South Africa selethule umthetho ozakwenza kube licala ukuthi umzali engahambisi umntwana esikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kunjani basakazi baka Studio 7, siyalibingelela basakazi bethu esibathandayo. Basakazi baka Studio 7, mina ngizakukhuluma ngendaba lesisileyo eyokuthi utshaba ngosemisa abantu. Studio 7, abantu laba abakhulele kobulawayo abahanjiswe kubo le emakhaya le, ngabe ngabantu abakhuthele kupolitiki abahanjiswe kubo khona laba lapho isisi yadliwa khona yathola zero. Beqoqa abantu bakube esigabeni zabo khona emakhaya ukuze sisiwini thina ngapha emathebeleni sisiqoqa sivotela iopposition asilankinga lokho kodwa ukuthi sokuzalethwa amashoni kobulawayo hayi abahambe kuwe emakhaya ngalo ukuze bewine okwenza bedliwe khona lanti basebefuna ukuzogqaya kobulawayo ukuthi thina sizabusa ngaphi bona nxa sesizokubuya abantu bobokuza abahambe beqoqa ogogo babo labangane babo khonale kubo ukuze isisiwine bona laba abafakwayo ngenkani kobulawayo yibo abaizanuphiv iqhubeka ibuza abahambe beyemobilayiza kibo khona ngale izinto ezizahamba kahle ngiyabonga Studio 7 sikhuzela laba abathibi naliyakhethu lohlangothi elubhekayo abakhuze laba abantu lapho bengazitshela okokwenza linalenza umsebenzi wenu futhi alibhekisa icele lilodi liyabhalansisa amacele wonke lizwe imbono yamacele wonke ukuthi uhamba njani bengazokhuluma nje abanye abantu labanye abantu nje abaphomba ukulandela ngumbe ngamashona la akhwele kobulawayo asikwazi asefuna ukuzobhidlila lo Studio 7 hhayi
inde njalo siphinde njalo Studio 7 hhayi umntu akayekeli ukuphushela udoti kuye MRP udoti nguwe wena oqeda kukhuluma lapho uthi yabahambe kuye MRP MRP yona efuna udoti yona ofuna usengezo chabangu don't need usengezo chabangu nento enjengawe esasisapotana namaqembu abanye abantu eke sisapota amaqembu abanye abantu bangakubo yile nto yangakini ebizwa zap ne-MRP yila ungaya khona kuyoyandisa inani ungasijwayele wena mfana wena ngalingi impela usijwayele mfana kithi MRP ilwela ilungelo lomuntu emathebeleleni olamathambo agqitshelwa egatha ibhalagwe ilegion mine yonke negwandi njani labantu abafakwa ile nto yenu elokho lingaboni ukuthi umngane wenu lo usapotela into yani yenu le kuthiwa udliwe udliwe engadliwanga sisenti kulinywe kuthiwe mwanamayi thina sithi mntakamama sithi mwanamayi yazini lokho ke kuthi thina namakhalanga namatonga nabanye abantu nje umhlobo ongasimhlobo wasempumalanga singabantu abafuna izwi labo sizikhulule hayi lokho sitshelwa yini lapho into okwenza nabo sisengezo chaba ngoba kuthenga isilavu kufana nabomdenda
balibonani basakazi nabalaleli bakaradio 7 hheyi mina ngiyavuka ngiyangithola impendulo ukuthi ngempela umnankagwa njenge-president ulawo ama-advayizakhe abamu-advayizayo baya bemu-advayizani ngoba ubukeka lubabulahleka njalo manje uthatha umkhulu wamabutho umenza ukuthi angene ephathini kanye kutop ezanu PF wenzani khona la ababona ukuthi uphula isisekelo sombuso kuyisofuzo esibuswe ngaso asilandele yena ebe nguye osilandele okokuqala ziningi izinto abangamu-advayiza zona lapha ezidingwa ngabantwana basezimbabwe esizidinga usuku ngosuku kodwa kukho okwenzakalayo kodwa ungabona sokunje kukhona ukunuka santungwana kuyiphathi yabo angithi vele bajayele ukureyichana bareyiche umgalo besebenzisa nomkhulu wamasotsha kukhona okunuka santungwana khona phaa kuzavela noma yinini kuzavela kuzani amina mbona ukuthi umnankagwa ngempela ngempela uzayiqeda i-5 years yakhe nalesi esikhundleni sakhe funa siya hayi uzobe eyindoda impela angazi uyabe senza ngani ngoba izinto ziqhubeka zisiba bedi to wese ukudlula ngesikhathi sikamgabe sokuwesi manje
Studio 7 iyalibingelela sibonga umsebenzi omkhulu kangake lisenzela wona ngibe sengena kulindawo siyazwa sibili okukhulumayo khona lapho bephilisana bephoselana inyaka ephilayo bebe sebekhohlwa ukuthi abavoti yithi singabavoti sinjalo yithe sikwazi ukuthi savota njani so sicela ukungakhonfyuza entweni yethu esiyenzileyo ngothando lwethu sicela ukukhontinya ngothando lwethu lapho esikhethe khona sicela ukungaphambuki asivunyele njengabo bonke abavunyelayo cause esikunanzelelayo ukuthi i-TCC libambe la register eliyaziwayo emthethweni so siyacela ukuthi lathi sisebenze njengabavunyelwa elizweni singabi sengathi singabantu abangene okungekho emthethweni so kufakwa this and that akukuthi kukhitshwa ama-councillors ethu lama-MPs ethu thina abanye akusiphathana and kakusoze kwafa kwasiphatha noma yini asizondi muntu asizondi bandla sizonda izenzo kuphela yikho esingani kasihambela ndawo siyabona
Studio 7 livuka njani basakazi labalaleli lonke jikelele umhlaba wonke cela ukuncediswa thina njengabasakhulayo ebubi district kuward 9 emathebeleleni North ngikhande ke into okulensuku ngayiyenza iprogram le siyenza isafa ngesepa bathi sisebenzisa ingiga lomgigo lesefa siyenza isafa so into leyi sengiyenze labanye bayibona sayibona ukuthi into esebenzayo so sesidinga ukuthi sithole ulwazi olokuthi mase sikwenzile lokho kunto kwabanje ngendlela bengiyenza ngakhona singafaka mithi bani ngoba siyayilungisa sibili ngezitokwane zona lezi eliqeda kugeza ngazo sicela uxhaso ukuze sikwanise ukuqhubekela phambili abangafisa ukusithinta bengasithinta enombolweni ezithi 0781 2 3 4 1 4 2 7.
Sibonge indaba elisethulela zona ezijulileyo ezimnandi. Ngibuye ngisole kakhulu into eyenziwa nguThabanga. Kanti uThabanga wayengavuli iphathi yakhe esiNdebele nemathebheleni North ayekele kaChamisa le abantu besihloneni ngoba uletrabhalizi ngeyakhe ingqondo ngeyokuthi uma engawina ma engangena mpela kuparlamentali engene awine abe yipresident ule ngqondo yokuthi amashoni awakhiphayo emashonini amaNdebele ayalethe akavule yakhe iphathi yekele uChamisa wadilize i-MDC khathesi sebuye thunywa futhi sefuna ukuzodilize i-CCC uwaziwa thina simazi asimazi lo Thabanga ngaphuma eceleni lo bhethule wakhe lo belevuse yabe yabiphathi le besiyekele thina abantu besihloneni kulaye sibona khona ukuthi lokuphila sile mpilweni laphakathi kunini sidubeka shiya sikula umhlaba dithwa iZANU-PF abuya thengwa iZANU-PF futhi ezodilize i-CCC hayi kasiyekele mani uyasidaka mani
ivuka kanjani studio 7 ivuka hayi ubaba uThabanga umuntu ayenzaka atshengisa ukuthi uyabona uduru seZimbabwe la utshengisa ungani ufuna ukuzidlenzela okwakhe besikhwameni sakhe hayi atshengisa udo muntu omdala atshengisa uduwe esilugamileyo lapha wonke umuntu uyalubona esibhedlela akula lutho ulanti kuyabhalelwa kuphela ubhalelwa kuphela ngepheni ubhadwa le mali ezinkalaka suke lapho siyadinga amaphizi efamily
studio 7 studio 7 njani basakazi mina engikhulumayo ngijabulani ngisuka koBulawayo ngithi lami ngeke ngifake ubono ukuthi why singake simlalele lo ubaba uThabanga ngoba into zonke azikhulumayo ngani ziyazwakala beku-right ukuthi iZimbabwe irule ngemhlobo yayo njengobana yona injalo nje amaNdebele lawo akazikhethela ababa abantu amanye lawo amanye ezinye endimi lazo zikhona ukuthi zizikhethele ezizazo lazo izizwe zazo ngibona ngathi beku-right u-right ubaba lo asimsapoteni ku-CCC asimsapoteni i-CCC CCC libandla labantu libandla labantu singakhethani ngokuthi labana bayini amaNdebele lawo makazirule imhlobo le mhlobo yayo izirule njengalokho okwenziwa lapha eSouth Africa ngoba njengoba nje ngikhuluma ngendalo nje lapha eSouth Africa ekhaya seZimbabwe ikakhulu umsebenzini siyafuna lathi ubuyele ngasemakhaya siyabona
sinjani basakazi we-Studio 7 hathi thina siphilile mina ngifuna ukukhuluma ngosengezi lophugeni laba bantu angazi ukuthi ngabantu abasuka kuliphi iZimbabwe bona bahlezi kuhle bathenga kahle abantu abayelatshwa kahle abafunda kahle ukuthi ngabantu abahlala ngapha kweZimbabwe wena phugeni losenziwe sibhekelana into eni nale sizwisa ubuhlungu iZimbabwe and namhlanje iZimbabwe iyarizonda ngale yathi iZimbabwe iyarizonda yakwathi usebenza konke okwenzileyo xa uliNdebele ithi yakwathi inkawu yazalo ihlala esihlahleni kodwa ilanga eliyi-1 yalikhudugaja yakutshela sebenza uzalikhuthugaja lalophugeni liyekele khona okhe likwenzayo hloniphana abantu bezimbabwe hloniphana amavotayo hloniphana abantu abakhethwa ngabantu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 okwezemelika ngamafitshane kubikwa sokuphithizela ngemkhumbi yempi elwandle lwe-Mediterranean kulandela ukuqhamuka kwempi yakwele Israel lebutho le-Hamas ekuqaleni kwenyanga. Elemelika laqala ngokuthumela umkhumbi omkhulu othiwa USS Gerald Ford othwala indizamtshina zempi ezingamachumi ayisithupha lamabutho azinkulungwane ezifika phose 19,000. Umholi webutho uGeneral Lloyd Austin uthi amabutho eMelika awasoze angenele kumpi ye-Israel kodwa aselwandle ukukhuza amabutho amanye amazwe ukuthi angalokothi angene kumpi ye-Israel leHamas. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu ebulenjini lingaya ku www.voaindebele.com. Zikhona izinye ntambama ngo-7:30.